Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izilukandaba welamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 23 Nhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye COVID-19, abantu abenza imisebenzi lamathuba amanengi okuthelelwa igciwane le coronavirus luyaqhubekela phambili elizweni jikelele lamhlanje.
Abantu sebele themba lokuthi sebeza thola ukuthi basile.
Kwele South Africa, abanye belokhu bethikaza ukuhlatshwa ijekiseni le COVID-19 ngoba umuthi wakhona wathi ufika kwatholakala ukuthi ilanga lokuthi ungasasebenzi laseliseduze.
Kunabanye abathi bona hayi kabalufuni okumbe kabayifuni le injection.
Udaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi kumele asuke esihlalweni kulandela ukungaziphathi kwakhe labesifazane abanye abendileyo luqhubekela phambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uhlelo lokuhlaba abantu abalemisebenzi elamathuba amanengi okuthelelwa igciwane le coronavirus oluqale izolo endaweni zonke zelizwe luyaqhubeka namuhla. Abahlatshwayo bagoqela odokotela, abongi, intatheli zindaba, abasebenza kugatsha lwezemithelo olwezimra kanye lababona ngokungena lokuphuma kwabantu elizweni abe immigration. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze abantu ngempela sonto ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-Sinopharm evela kwele China eyaphiwa iZimbabwe kungelambadalo ukuze kuqedwe igciwane le-coronavirus elizweni. Umnangagwa uthembise ukuthi laye uzahlatshwa ndawonye labaphathi ntambo bakhe ukuze baveze ukuthi ijekiseni leli alilangozi. Umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ube ngowakuqala uhlatshwa ngeviki edluleyo. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube utshele untungameli Nkomo Studio 7 ukuthi lanxa kukuhle ukuthi abantu sebehlatshwa, izakhamizi zakoBulawayo zile mibuzo eminingi nengi edinga impendulo ngejekiseni le.
Sinanzelela ukuthi uhlelo soluqalisile kuzabelo zonke zelizwe, njalo izibhedlela, amaklinika amaningi singathi izwe lapho okulabantu bezempila kahle khona sebeqalisile ukuhlatshwa, okuyinto ke esithokozisayo kakhulu njengoZulu wakoBulawayo, njengoZulu weZimbabwe, ngoba abantu sebelethemba lokuthi sebezathola ukuthi basile ngenxa yokuthi umuthi lo usuthe wangena elizweni lancane umlutshwana, ngoba siyakwazi ukuthi i 200,000 vaccines zilutshwana kakhulu zingaphose zikhangela abantu abayi 1% ye population kumbe enani labantu beZimbabwe bonke nxa sithe sabananzelela ukuthi bahlala khona.
Zithini izakhamizi zakoBulawayo njengoba abantu sebeqalile nje ukuhlatshwa?
Imbono yezakhamizi iqubene kakhulu ngoba abantu lokhu besathandabuza ukusebenza kwalowo muthi, njalo basafuna ukubona ukuthi bona laba abahlatshiweyo bona bazasila kumbe bazagula. So kuza kuya ngokuya kwesikhathi ke ngilethemba ukubana umnakano yabantu lembono yabantu izaguquka. Kodwa kwakhathesi ke intandabuzo inkulu kakhulu phakathi kukaZulu ngoba abanye kabathembi ukuthi imithi le iyasebenza okuqondileyo, bacabangela ukuthi mhlawumbe izagcina igulisa abantu kumbe mhlawumbe ibulala abantu. Kodwa ke sokuza kuya ngokuthi laba abahlatshiweyo bona babonakala benjani ngokuya kwezinsuku. Kodwa kwakhathesi imbono yabantu iqhubene kakhulu, bakhona abafisa ukuthi babe yibahamba phambili kodwa iningi labantu lidonsa izinyawo liyesaba ukuthi lihambe phambili lisathandabuza kakhulu.
Kulenhlelo eziqhutshwa nguhulumende yini ezokuchasisela uZulu ngalijekiseni?
Okwakhathesi kazikho inhlelo ezicacayo ezokuthi zichasisele abantu. Ngithemba ukubana laba bezempilakahle basabamba amaphaphu ngezandla kabakwazi ukuthi okuliqiniso yikuphi. Ngibonanga zantwa umuthi lo othe wafika phambilini iyo singathi khona ngokulingisa kumbe singathi yiwo ukuexperimenta ukuthi abantu babone sibili ukuthi kuyasebenza yini. Then sokuzathike laba abahlatshiweyo bangasila babonakale bephilile. Ngithemba ukubuZulu ukhona engakuthathela phezulu ngoba lalabo kumele babe babasabalalisa imbiko ungababuza labo kabakunika impendulo ecacayo njalo sokumele ukuthi singabe sesibona sibili kuma radio la kuma television kuchasiswa kuhle abantu benikwa intshukuntshu yokuthi bahambe phambili bayehlatshwa kodwa kwakhathesi ke ungananzelela akakho vele egcekeni olesiqiniseko sibili ngokuthi umuthi luqondile yebo yebahamba phambili abakhokhelayo besiyahlatshwa kodwa labo nyathemba labo bathile bafuna ukubona ukuthi kuza kwenzakalani kiwo kuza ngokuya kwesikhathi ngiyabona sebezathola igunya lokuphumela egcekeni befakazi ebantwini kodwa kwakhathesi hayi imbiko sibe singathi khuthaza abantu esingathi nika abantu intshukuntshu esingathi nika abantu igunya lokuthi baqhubekele phambili bafise labo ukuthi bayehlatshwa kayi kabi khona konke kumaradio la kuma television even ama newspaper kusathule kusakhulunywa nje ukuthi abantu sebeqalisile ukuhlatshwa kodwa kula mbiko lwanonika isasasa kumbe intshukuntshu yokuthi abantu bahambe bayehlatshwa bafise sibili ukuthi bahlatshwe umuthi lo
umnumzana Thembelani Dube ngwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa obulewe umkhuhlane weCOVID-19 izolo kodwa lolugatsha luthi kulabantu abane ababhubhe esigabeni seMathebelele South ngenyanga kaZibandlela amanani aziswa izolo kulesi sigaba ngenyanga nye kulaba lithumi lanye ababanjwa igciwane le-coronavirus. Izolo kulaba ngamathumi ayisithupha lasithupha 66 ababanjwa igciwane le-coronavirus elizweni jikelele. Lokhu sikudaba lunye kwele South Africa kubikwa kulabanye abalokhu bethikaza ukuhlatshwa ijekiseni le-COVID-19 ngoba umuthi wakhona wathi ufika kwatholakala ukuthi inkampani ye-AstraZeneca yaletha umuthi owawusuza phela ukusebenza uvela kwele India. Ele South Africa ngelinye lamazwe lapho igciwane le-coronavirus elaxhwala laba lobukhali. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabweans living in South Africa, umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ukuze sizwe okunengi ngomumo wegciwane kwele South Africa.
Abantu balembono etshiyeneyo ngale injection ekhona okumele ihlatshwe ukuvikela lolu bhubhane olukhona. Kunabanye abathi bona hayi kabalufuni okumbe kabayifuni le injection. Osokwenze kwabanjalo yikuthi i-vaccine lena yathi fika yafika kwase kutholakala ukuthi iya expire. Khonapho ke akusazange kuchasiswe kahle ngendlela abantu abangayibamba ngakhona. Abantu bahle bathi hayi i-vaccine le vele India thina kasingeke sihlabe. Kodwa ke akusonto enkulu kakhulu ngesizathu sokuthi i-vaccine yokuqala kwakuvele kukhulunyiwe ukuthi izahlatshwa labo abasebenza komtholampilo singathi ngolwasemzi ngama health workers bakhangelelwe ukuthi bayi 1.2 million so kakukafiki kuZulu wonke bese kuthi ke ezobuya futhi vaccine ikhangelele ukuthi tholwe ngabantu asebekhulile abangaphezu kweminyaka engu-60 bese kuthi ngemva kwalokho bese kuthola uwonke wonke yikho ke siyabe silokhu sizama ukuthi sizwisise ukuthi abantu bathini la ngendlela uhulumeni labezempilo abachasisa ngakhona kuze kufike leso isikhathi sokuhlatshwa abale 60 years ukuthi abantu bona baze besebe sithini ngale i-vaccine
kodwa nxa sikhangele umumo na unjani liyamemetheka na igciwane kumbe yamanani ayehla njalo ngasitshela ukuthi abantu bayalandela na imigoqo abayiphiwa ngabezempila kahle yokuthi bangabanjwa ligciwane le
kukhanya okwalezi nsungu singathi amaviki amabili adlulileyo kungani inani lingani lengcono ebantwini abathola leli gciwane abantu bayagqoka ama mask yebo yebakhona abangagqoki kodwa inengi labantu bayawagqoka ama mask njalo futhi siyananzelela indawo ezinenge ukuthi abantu bayathwala lokho singathi thina ngama sanitizer bafaki kakhulu mama eza ezikhwameni zabo nxa umuntu eqeda ukubamba kumbe kusemchoveni angabamba imali uzambone sekhipha esegcobisa izandla zakhe so kukhanya abantu abanengi ngibahamba bethwele i-sanitizer kuyizindlela yokuthi abantu bazivikele. Yebo ye kuba nzima i-social distancing kodwa abantu bayazama ukuthi bananzelele ngoba kwenzakala lokho ukuthi abantu sebenanzelele ukuthi balezihlobo esezidlule emhlabeni ngaleli gciwane kumbe kulabantu ababazi asebegulele leli gciwane yikho abantu sebezama ukuthi bananzelela ukuthi kwenzakala.
Umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena ngumkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eyeZimbabweans living in South Africa. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg.
Yebo yebo yebo, chakaza umuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki onke ngolwesibili. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngejekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 ele Sinopharm lakwele China. Sakhangela njalo impilo ka Soldier Love, umculi obesaziwa ngomdumo we dancehall obhubhe ngeviki edluleyo. Njengoba sesiqalisa ukuphindela kuma studios ngemva kokusebenzela ngekhaya okwesikhathi eside zulukandaba ngenxa yokuqhamuka kwe-coronavirus nyaka yini, sithanda ukulazisa ukuba lingaba lalo ithuba lokupha imibono yenu ibalwe emoyeni endabeni zombili. Nxa lingaloba inombolo zenu zocingo, lingaba lenhlanhla yokuthi silithinte ngocingo lingene kuhlelo lapho sisakaza kuradio lasenkundleni e-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele namhla ngo-8 p.m.
Udaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi kumele asuke esihlalweni kumbe hatshi kulandela ungaziphathi kwakhe labesifazane okuvele ngemva kokuba ingxoxo yakhe egciniweyo kumakhale khukhwini yethulwe emphakathini. Abanye bathi udaba lukamohadi alwehlukananga lolukamfundisi uRobert Martin Gumbura owagwetshelwa ukuhlala ejele okweminyaka engamachumi amane 40 years ngoba wasebenzisa isikhundla sakhe ukuya emacansini labesifazane. Kulomunye wesifazane othiwa wayesiya ecansini lo Mohadi ngoba wambhadalela indleko yesikolo. Sebebathathu abesifazane, ababili babo bechadile, abalengxoxo ezigciniweyo ezivezwe liphephandaba lobulembu elezimlife.com. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane umnumzana Difa wajabi Bango Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba siyaluzwa babugande. Uhlupho lapho lukhona ukuthi izinto zakithi babugande ezihlanganyela noma ngithi ezihlanganisa ipolitics zilomthelela omningi phakathi. Kulokuthi nxa sikhangela emuva kwezinye izinto ezadlulayo uyathola ukuthi nxa ukuthi sekukhona mhlambe okungahambi kuhle kwezepolitiki kwesinye isikhathi uthola sekuvezwa kakhulu izinto ezihlanganyele lezinto lezinto fana lazana lezi sizibona senzakala kathesi kubaba uMohadi. Okuyinto enzima kakhulu okwakathesi ukuthi singayibeka sithini kodwa ke khona kuyisimanga kakhulu ukuthi siyazi ukuthi abantu singabantu ezinenge ezinye izinto esiyabe sizibone senzakala kodwa ke ezinye izinto sicine sesizizwa mhlambe ngemva kwesikhathi eside kakhulu ukuthi hayi kwake kwenzakala into enje noma sekuze kwavela abantwana ukuthi hayi kwaze kwavela abantwana kodwa ke kubaba uKembo Mohadi into yakho ikhanya iyamjaha kakhulu kusase ngama phone calls okuyinto eyisibanga kakhulu eyenza ukuthi uZulu acabange kanengi ngoba siyazi ukuthi kwesinye isikhathi ukucwasana ngokubuzwe ukucwasana ngokobuhlobo into esasekhona njalo uKembo Mohadi engumuntu omelele eMathebeleland kwesinye isikhathi into yakho ichiya abantu belembuzo eminingi ukuthi kambe sure kungabe kuukuthi yikho yini nje konoko esikuzwayo noma kulomthelela thize
manje nxa kuyikuthi akula ukubandlululo umuntu nje laye ozenzela ubuchapha bakhe singathini ngesihlalo asikuso sona lesi kuyaba kumele asuke na ngoba esesihlambazile kumbe ngumuntu ongaxolelwa nje achiwe aqhubeke elokho ebusa
sekusiya ngemithetho bamugande eyabekwayo ibekwa ipolitical party nje ukuthi iZANU PF inje ukuthi kwazakale ukuthi nxa sokufika izintweni ezifana lazi nalezi ezifana lokho okwehlele u-deputy president ukuthi nxa kusisimene esifana lasina lesi ukuthi ufanele ukuthi kwenziwe njani abanye mhlambe phose sengathi ahlangane labe disciplinary committee ongakuthi umongameli kuyasofana ukuthi akhiphilizwe mhlambe ambonise ukuthi indoda leyo kulalokhu izinto kuyafanele ukuthi uzikhangele uzinanzelele kodwa njalo kuphinde kube ukuthi into efana nale ijike ibe i-personal issue yakhe eyenzakeleyo kodwa ke nxa isibuye isiba i-personal issue nxa usazi ukuthi ungumholi ohola abantu awusela personal issue yonke into yakho uyabuyenza yonke into yakho ijike iyefika ku-public masinyane ngenxa yokuthi ungumholi wabantu so ingakho sonke isikhathi udingakala kakhulu ukuthi nxa ungumholi wabantu unanzelele indlela zakho zihambayo ukwenzela ukuthi ungagcina usuzithola usesimeni esifana lasenalesi
umnumzana Difa wacha Pipango Dube isizalane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseLondon
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at Washington DC yabo
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronic lithi enye yemvubu ezimbili ebesezikhathazile emangweni welushongwe esigabeni seGwanda idutshulwe yafa. Iphephandaba le Daily News lithi obengumsekeli womhleli waleli phephandaba umnumzana Maxwell Sibanda kaseko. USibanda ubesazakala kakhulu ngokuloba indaba zokuzilibazisa. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Alibingelele indaba sakazi beStudio 7 linjani lonke sibonga inhlelo zenu esinikeza zona ngiyacela lami uba umlayezo wami uvalwe emoyeni mina ngifuna ukukhuluma ngeCity Council why iCity Council isithi amadamu kawagcwali kambe shuwa izibhadi ngingakathi ngabantwana abancane thi why iCouncil yakobulawa iziphatha kabuzima kanje amadamu emfula amadamu kaChangane agcwele amadamu kaGwaya agcwele kuyekuthi kungamadamu lokho kuye kobulawayo kuthiwa kakugcwali ngezulu elina kangaka waye besihlukumeza kanje bayenzela ukuthi nxa izwi selingasekho beqale futhi ukuzivalela amanzi waye kusenzakala kanje kambe ubulawayo wonke uyisithutha yini bangabosiphatha kanje waye ukhansela kobulawayo engalandaba labantu phezu komkhuhlane omkhulu kangaka mina ndesifise ngumama ozibuhlungu ngokuphila singala manzi ezindlini ngifisa nje ukuthi ngiqoqe abantu sihambe sibe le commission esizayikhetha siphube sihambe siye emadamu siyezibonela thina manqama ukuthi amadamu agcwala ngani ngobe sitshelwa nje abantwana abancane kubuhlungu sizwisa ubuhlungu kakho
njani basakazi beStudio 7 siyabonga izinhlelo zenu lisekuthulela zona imihla namalanga siyabonga ngoba lathi siyakhipha imibono yethu okusiphatha osibuthelayo ngaphakathi mina ngumama owasila waphuma esikhane senariti kuground kuthi ke le Jackson ebuyayo ingabuye emadibheleni ibe igurendi isibili ngoba siyazi ubana umphakathi wethu awufunakali ngibe sengithi kugawule inkawu yazalula esihlahleni kodwa ugaja yalukhutha kwelini la siyabonga
yebo umsakazi kunjani thina siziphilele sikhangelela umajackson asuke echina azasihlava kumbe sizaphila yini kumbe sibefuna ukuzesiqeda sazi but mina le mole yami ngcono ukubulawa yicorona rot ndihlatshwe ejackson esifo ngasaziwa mina nizagcinwa unkulunkulu ngoba lawo majekiseni asuka elizweni langikhona ukwaqalela umkhuhlane mina ngibone ukuthi kimi mina hayi ngathanda ukuhlatshwa nxa kungcono bengidubule ngombhobho lemoli yami angeke ngihlatshwe ijekiseni ekhorona esuka eChina ngenzi
ngizothanda ukubingelela sibona bonke abasakazi bakithi Studio 7 nabalaleli izwe lonke lakithi jikelele Minigama ngovusimozo wakobhebhe ngiphuma le ezansi le maphisa ngaphansi kwenduna unyanga zonke ngidlulisa ukukhala ngokulahlekelwa yinduna yakithi omthokazi ubaba uvezi mafu induna yakogodlwayo ubuhlungu kakhulu ukuhanjelwa uyena asohanjelwa abantu abadala kade besibonisa indlela besishiya siphakathi kwenkulu inkinga le izwe lingahlangene kahle kudonsadonselwana nokulibonisa futhi ukungazinzi kahle ngokuxolo manje ngithi angizwakalise ukudabuka kwami kakhulu ngokulahlekelwa induna yakwethu ubaba mafu engathi umphefumulo wakhe ungaphumula ngoxolo sithi uNkulunkulu aqinise umndeni ababopha ngebhandi likamoya baqine nje siyazi kunzima nomthokazi size sonke nje jikelele ngiyabonga
injani basazi bakastudio 7 sizama ukuthi siqondise izigwegwela hani liyabona ukuthi abantu laba vele bayasizonda laba abantu bangale empumalanga umashoni okuyirosi ekhakoko uyathola umntwana kulomfana othiwa ngumagurajari umbili bathi wena walwelimpi ngokuthi wagqoka itisheti kamnangakho umuntu ongangovezi paramount chief abamniki ukuthi yena yihiro umuntu olama-80 something years so abantu bakithi abangaphi emathekelile ake lizame ukulungisa ingqondo zenu emakhanda lingaphili njengenhlane kanti kuyini elikufunayo khonale eshonini elikutholayo okweshonini kuyini ngicalani ukubuza lonke liyakhuluma ngento zakhonyana asiqhumeni lizwe sitshiyane nledodi lezi abantu laba phela basincedi ngalutho la akula nto yethu abasifuna ngayo mina ngithi uvesi engalali ngokuthula kavuki eketselo lwebhengula atshele labomzilikazi besinika amandla angangakasamson asibikile lesizulwini avuke phansi ame ngenyawo avuke umfukula abe yingozi ezaqeda labanye abantu le angalali ngokuthula kavuka ame aqine aqinise umndeni wonke wemfelabuso abantu bemfelabuso bonke baguquke babe nengqondo entsha nabaphansi besilwele abantu bemathebhelele nje bonke befundi ukuthi abantu labala ngale abasithandi benze izinto zabo eziqondana labo bebambane bebe yimbumba sifuna abantu abayimbumba kathesi labana sebesenza okwabo lina thina senza okwethu esingasakufuniwe ukuthi bephinde besibuse vele never akusazwana i-tribalism yiba bayi-implementayo so thina sesiyibisela asibancedi uchief ngowethu kodwa sithi angalali ngokuthula kavu le mimoya yonke yabantu abafa ngegugurawundi ayivu igugurawundi kwakumele ibulale uvesi maduna waze wacatshiswa ngesinye isalukazi siyakwazi lokhu so akavuke phansi elanda abantu bakhe bonaba ababefuna ukumbulala ababizile phansi emhlabathini ngiyabonga
salubonani salubonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhuluma ngogift isondo kufokandlovu ngikhodama nakiso isilo laphana ubulelani kalobhengulwa kalimzilikazi basakazi ikhona into engamphathi kahle la ebengifisa ukuthi ke niyidlulise nakungqongqoshe we-local government uJulai Moyo ukuthi abakhe bezame besihloniphe singumthwakazi ngizwile lapha besithi bona ukhona lo mfana lona wasesishoneni lona oculayo mina bengamazi ngizwe sokuphela sokuthiwa seza yenzwa ihero kanti eZimbabwe vele ihero yinjani kusho ukuthi ma eZimbabwe kuzube ihero kufanele ube lishona or kufanele ube kuzano ngoba mina mphatheka kabi ukuthi induna yethu laphana ugodlwayo ubaba laphana umafu akaphiwanga ihero status kodwa bezokupha okuwumuntu okuculayo or bekuculani mina ngikwazi so asike sizame sihlonitshweni singumthwakazi ngoba ngiyakhumbula lalwana umfana omunye wezanu youth league waphiwa ihero status ngokuthi nje uhoze uGrace Mgadla umnangakwa wahle wamphi hero status ngoba nyananzelela ukuthi la mahero agcwele laphana heroes acre most of them vele ngamasela so usho ukuthi kulela ezweni lasezimbabwe ma ungatshontshanga vele awubi ihero ngicela like linilungisele konapho njalo ngiyazibuza ukuthi kanti umnangagwa ilizwe iyolivala kuze kube nini ngoba siyabona lapha e-South Africa hhayi uyathola amakhesi esithi 14,000 ake abe ngena bo-14,000 kodwa sihambe emsebenzini sikwazi ukuwondla imuli yethu manje nama izavalela abantu ezindlini kodwa kabapho ukudla ukuthi bephila ngani hhayi laphana kulela izwe yazi siholwa yiloko okuthiwa ngama-headless chicken inkukhu lezi ezingela khanda yizo ezisiholayo laphana kodwa ihero status ake liyilungise basakazi
now
bekungamazwi elo lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, asebebuliwe umkhuhlane we-COVID-19 elizweni leMelika sebefika inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 500,000. Isikolo seWhite House sibe lomcimbi wokunanza lesi sehlakalo ngokwehlisa amafulegi njalo kwalunyathiswa amakhandlela azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu njengenani lasebebhubhile. Umongwayo esithi uhulumende wakhe uyathembisa ukuthi uzenza konke kusemandleni akhe ukulwisana lobhubhane lwe-COVID-19. Kolunye udaba, umthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme usubambe ngamandla owayengumongameli welizwe umnumzana Donald Trump ukuthi kumele aveze indleko yemithelo ama-tax returns akhe. UTrump kusukela eqala ukufuna ukuncintisa ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2020 wayesala ukuthi aveze indleko zakhe, okwabangela ukuthi abaningi bathi kukhona okuchaya amanzi okufana lokungabhadali imithelo okulicala elikhulu kwelemelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Dan Moyo.
I-ruling ye-Supreme Court ukubana umnumzana Donald Trump kumele aveze ama-tax returns akhe, ngibona mina kuyi-big blow ku-Trump, ngoba u-Trump ubezitshela ukuthi amajaji awafakayo yena ku-Supreme Court, and I'm sure wafaka abathathu, I think ubezitshela ukuthi vele bonke ngabantu bakhe bazovota against ukuthi ama-tax returns akhe avezwe. Kodwa sesibona ke ukuthi hayi cha, lama judge umsebenzi wawo bawuqhakathekisa kakhulu, bayazi ukuba nama ngumongameli uyi public figure, and ema uyi public figure uzo representa abantu, therefore kubalulekile ukuthi abantu babe kwazi ukuthi financial side lakho, your financial side, umnotho wakho umi kanjani, and the only way in most cases ungabona khona ukuthi isituation yomuntu umi kanjani uyibona kuma-tax returns akhe, whether ngumuntu olezikwelede, and therefore kunga-affecta the way ama-decisions awenzayo lamankampani kunye lamanye amazwe. So I think i-Supreme Court yenze kahle, and ngibona kuphumelela mina ngoba since kuvele ku-Supreme Court akekho omunye osengakustopa, so hayi kusho ukuthi ama-tax return akhe sokuzomela avezwe.
Lona udaba lwama-tax la siyabona ukubana ludaba obelungani luyakhathaza, ngoba nguye yedwa umnumzana Trump owayengakaze aveze ama-tax akhe lapho edinga ukuba ngumongameli.
UTrump ubevele esebeke i-president erongo kakhulu, eyokuthi athi umongameli ulala ilungelo lokwala ukuveza ama-tax returns akhe. So I think i-Supreme Court ikukhangelisisile konke khona lokhu, yakubona ukuthi cha, if bengayekela uTrump aphumelele ngalokhu babe sebesethe umbonakaliso omubi kakhulu kuma-future presidents, ngoba labo sebezoba legunya lokuthi bathi hayi, kanti yangithi vele uTrump kazange aveza wakhe, so lathi kusho ukuthi akusela need yokuthi siwaveze. I think esizokubona nge-administration le ekaBiden entsha le, yikubana sizobona into eziningi ebezenziwa nguTrump ezingekho emthethweni ngokubona kwami. Sizozibona ziqondiswa zonke lezo, i-America iqala ukubuyela back to i-America ebivele iyaziwa ngabantu, i-America e-respecta umthetho, to rule of law, respect ama human rights, and respect amalungelo abantu, ngoba siyabona ukubana with uTrump konke lokho bekungasekho. So thina siyakujabulela kakhulu i-decision leyenzwe i-Supreme Court, iyatshengisa ukuthi i-America is back ekuthini ilide umhlaba wonke jikelele njengelizwe elihlonipha imithetho.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Reston eVirginia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo.
uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 abantu abenza imisebenzi lamathuba amanengi okuthelelwa igciwane le-coronavirus luyaqhubekela phambili namuhla elizweni jikelele. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngu-Chris Gandhi.